Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 18 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC Alliance lithi ukuvezwa njengamalunga axexebuke kubandla lalo esiya kubandla lezanu PF okwenziwe abomnumzana Obed Gutulo James Magore yize
China siti achi papa juba baza kututa pambi.
Umongameli John Magufuli wele Tanzania usepopile ebulawa mkutane we COVID-19. Ibandla le MDC Alliance selisole kuxotshwa kwamanye amalunga alo edale le parlamente abalisa umsekeli webandla umnumzana Tendai Biti kulandela isiqondiso zebandla le People's Democratic Party elihambise amagama abo edale le parlamente.
Lokho kokuxotshwa ngokubona kwami ithi nxa sikukhangele nje from a personal point of view, yebo kuyinto ebuhlungu nxa sikhangele ngendlela yokubana abantu ababesikhethile ubana sibamele yiba sebevalwe umlomo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le MDC Alliance lithi ukuvezwa kwabomnumzana Obed Gutu lo James Magore njengabantu abasebeqeqebuke kubandla lalo baya kuzanu PF yize. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga esigodlweni se-State House eHarare izolo. Ugudu wake waba isikhulumeli sebandla le MDC Alliance njalo waba umsekeli womkhokheli webandla le MDCT. Lokhu kwenzakala amanye njalo wamalunga ebandla le MDC Alliance umnumzana Blessing Chebundo lo nkosikazi Lillian Timvios bebuqeqebuke baya kubandla elibusayo lezanu PF kunsukwana esanda kwedlula. Sixoxa lomsekeli webandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe ukuthi njengebandla bathini.
China siti achi papa juba baza kututa pambili bafeza i-constitutional rights zabo ukuthi bayazikhethela amabandla abawafunayo. Kodwa sesimangala bangakhetha namhlizana uPF besebenzele abantu kangaka nge-over 20 years njalo bekhethi zanu PF ilanga selitshonile. Ababoni na ukuthi sidiguga sichesithele dala bacholela ezulu laba abantu ngesikhiwa sithi ngama prodigal sons, political prostitutes. Lalapha abayakhona bazababona ngoba okulempondo akufihlwa.
Manje njengebandla le MDC linalithini?
Thina abe MDC Alliance siyazila njalo siyakholwa ukuthi umuntu ulelungelo lokusikhethela lapho ofuna khona. Uyazikhethela ukuthi uzakudlani, uzazikhethela ukuthi uzadlala lobani, uzazikhethela ukuthi ujoyina liphi ibandla lephathi. Kodwa ke sibona ngani abazange bakhakulete kuhle izanu siphelelwe ngumphako mahlaba ezulu. Kambe belwethu for 21 years beliswa ngalezanu njengobaba uJames Magore ovela ku-trade union ede ngumuntu abasungula leli bandla. Balwa bandawonye lo-People's Funder. Lo matongo lo tshangirai namhlanje sephongugqumukela nje ebandleni seliphelile. Hayi sikona ngani uyanga lokusela abantu bezinsuku sebefuna ukugaphula. Kodwa ke hayi sizabona ukuthi kuzaphetha ngani okulempondo akufihlwa.
Kukhona yini elingakutsho ngomnumzana James Magore?
Sifuna ukuqondisa futhi lapho uJames Magore ethe vele sebenza lo Monzora. Yimemba kaMonzora umonzora esebenza lokhuphe basebetshiyana nje inyanga esithize. Yikho ke abantu sifuna ukuthi bazwisisise thina azange sixotshe umuntu, sifuna ukusebenza labantu. Kodwa izanu ihamba ibagwega, ibagwegwa, ibapromisa, ibathembisa lokhu lalokhu. Kodwa konke lokhu yize. Siyabonga kahlabezulu.
Umnumzana Felix Magalela Mafasi Banda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba, umntungameli inkomo we-Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Bonke labo bantu abahambayo mbona ngazathi kuyacaca ukuthi kuthiwa yinyoka elamakhanda amabili. So hayi, mbona ngazathi MDC kufuze izinuke izibuze ukuthi bangaka abantu bezanu elabo, ngoba bonke abantu bangikhona iningi labo bathi sebebuyele ekhaya, okuthi yinto ivele ngabantu oda behlezi bekuzanu. Uma singakhanyela uma kungamaqembu ebhora, kuyabe kungumdlali odlalela iHighlanders kodwa enhliziyweni ekhuliswe ngejunior policy yeDynamos enhliziyweni kuvuke nje idemoni leDynamo selivukile phakathi kwakhe, ngoba kunzima ukuthi umuntu eZimbabwe ngendlela abantu abaduveka ngayo etholakale ekuzanu ngensuku zanamhlanje esithu sebuyele ekhaya, ukuthi uyazibuza ukuthi kuyini ongabe ukulanda kuzanu okuhle esikwenzile ngiphezu kokudubekisa abantu kanje. So hayi, iMDC mbona ngazathi okuqakathekile ukuthi izinuka amakhwapha.
Luya lusondela ukhetho luka 2023 kusiyafika leso sikhathi. Ubona iMDC ikakhulu le ekachamisa eyo enkulu, ubona isenelisa ukuziqoqa yini ingena kulolo khetho iqinile?
Amathuba okuthi ingavuka kusiya esikhathini sokhetho ingavuka, kodwa osokudingakala kakhulu yikubana ongumongameli wawo etshengise ubukhokheli, ngoba umuntu engasatshengisanga ubukhokheli ungakhangela kakhulu okunye. Phela akufuzanga ukuthi konke okuthiwo sikujikele ngaphansi kwebhasi, kukhona okuthiwo ikakhulu ngomamotivios. Umbuzo yikuthi yena uma esenza introspection le-reflection kuliqiniso kanganani ukuthi ibandla olirana okobungane ngokwe briefcase company kwakhe lo wende. Kodwa uma kuyikuthi kuliqiniso, kabatshintshe uma befisa ukubusa abantu beziphathe njengenkokheli, behloniphe ama-members. Kodwa uma befuna ukuthi bedlalise isikhathi samazimbabweni, baqhubeka besenza njalo. Ukuvuka ye lingavuka, ngoba akukho okutsha osekwenziwe izanu okungenza abantu abaningi beye khonale. Kodwa okudingakala ukuthi uma bezimisele, kabanikeze ubukhokheli obuqotho.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula izombusazwe. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, ibandla le-MDC Alliance selisole uxotshwa kwamanye njalo amalunga alo edalele ePhalamende, kulandelwa iziqondiso ezivele kubandla le-People's Democratic Party elithi la hayi ngamalunga alo kodwa kawasalandeli iziqondiso zebandla, ukubangele ukuthi baxotshwe ebandleni. Iziphathamandla zaleli bandla ezixotshiweyo zibalisa umnumzana Tendai Biti, William Matsimure, Regai Tsunga, Settlement Chikwinya, Kucaca Phulu, Lonkosikazi Sichelesile Mahlangu. Usomlomo edalele ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda wazise leli dale izolo ukuthi umnumzana Benjamin Rukanda webandla le-PDP nguye owazise ukuthi amalunga la asexotshiwe ebandleni labo, okubangele ukuthi baxotshwe lasedale lePhalamende. Isikhulumeli sebandla le-PDP umnumzana Nqobizitha Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisebenzise isisekelo sombuso webandla ukuxotsha amalunga alo, ngoba abevele esezisukele wodwa. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Phulu omela inkulumane edalele ePhalamende njalo eligqweda, ongomunye oxotshiweyo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lokho kokuxotshwa ngokubona kwami, if you nxa sikukhangele nje from a personal point of view, yebo kuyinto ebuhlungu nxa sikhangele ngendlela yokubana abantu ababesikhethile ubana sibamele yiba sebevalwe umlomo, kabaseke ukukhuluma ePhalamende be, you know, be siba simele, you know, amazwi abo lemibono yabo. this is an attack against democracy. Okulihlazo kakhulu nxa amanye amazwe emhlabeni esikhangele bekhangele indaba ze-rule of law le freedom of expression. Kodwa ke ukuxotshwa kwethu asibelene ekuxotshweni kwethu la. Umuntu obhale incwadi yokusixotsha kayisiye lunga lethu. Ubhale wathi yena ungu-Secretary General we-PDP. Ungahamba uyekhangela uzathola ukuthi umuntu onjalo othiwa nguRukanda kakho ku-PDP eyakhontesta kuma-elections e-2018 ikhokelwa ngobaba u-President uBiti. Ngakho lowo muntu onjalo. Umuntu lowo siyakwazi ukuthi yena ubekhontesta emaswingo under i-Rainbow Coalition. Emaphepheni kazange wathi yena umele i-PDP kumbe ekamayi Matibenga kumbe kabani. Kodwa yena uzenzele lokho sibone ngani bethunyiwe. Ukuthi wena bhala incwadi leyo thina sizayinqamekela ngale. Bese sixotsha abantu laba abakhuluma kakhulu. Ungakhangela kuma-debate amaningi. Bona laba abantu abaxotshiweyo. Kuqalisela kubo bona abantu be-MDC abaxotshwa kuqala. Kubuye kubona laba abakhona kathesi. Uzathola ukuthi ngabantu ngobaba labomama kade bekhuluma kakhulu ephalamenti. Be-debate ama-motions wonke aqakathekileyo. Bemele abantu. So, osokwenzakele lokhu i-politics yakhona eZimbabwe. Eyokungafuni umuntu. Omele amazwi abantu.
Selitholile yini incwadi ezikhomba lokho kumbe alikaziswa ngokusemthethweni njalo kuyini selikumelele njengebandla lizathatha nyathelo bani?
Okwakathesi nje singakatholi izincwadi kodwa okwenzakeleyo ukuthi uspeaker wenze i-announcement eParliament njalo wenze i-announcement engaphelelanga kodwa sibonile ukuthi injongo yakhe ukuthi ubefuna ukusirecola so lathi-ke njengebandla siza kuhlolisisa sibone ukuthi manyathela bani singawathatha sisiyaphambili.
Siyabona ukuthi ibandla le-MDC Alliance libhekane lengxaki ezithile. Kulabanye sebesuka besiya kubandla le-ZANU-PF. Ungathi ibandla lokho liqinile yini lisiyaphambili njalo lizamisana le-ZANU-PF kukhethu?
Ngokubona kwami ngibone ngazane ibandla le-MDC Alliance lilokhu liqinile okuthi lingamisana le-ZANU-PF kukhetho oluzayo. Kodwa okukhona okumele sikwenze kubana kumele sike sihlale phansi si-organize ibandla lethu sikhangele khonokho okwenzakeleyo sibone ukuthi siza kuphatha kanjani. Kodwa into engingakutshela yona ikubana abantu akade bevele bengamalunga ebandla lethu balokhu bekhona ngobuningi babo. Abahambayo labana abaningi abantu ungakhuluma ngabo obed good ngabantu kade bevele sebehambile abanye labo banezizathu zabo. Kodwa iningi lethu silokhu sikhona njalo silokhu sizilandela yena ubaba u-president uChamisa senzela ukuthi sizigcwalise izithembiso zethu lezana ezikumanifesto yesmart okwakuyiyo i-manifesto yethu ngokhetho luka-2018. Ngibona ngani lokho hayi yinto esizayenelisa njengoba sengikhululekile sengi-free ukuthi ngikhampenele ubaba u-president uChamisa you know ngesikhathi sami sonke 100% sibona ukuthi siya-organize ibandla lethu.
Lo ngumnumzana uceca phulo omela inkulumane edalela ephalamende njalo eligqwetha ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umongameli John Joseph Pombe Magufuli weleTanzania usebhubhile. UMagufuli obele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye 61 ubethiwa uphethwe umkhuhlane we-COVID-19 wona ayophikisa ukuthi ukhona. UMagufuli wayesithi umkhuhlane we-COVID-19 yindlela yamazwe angentshonalanga ekuncindezela abensundu njalo wathi abantu bengazihluphi ngokugqoka amamaski lokuqhelelana.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Kumanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usegcobe ngokusemthethweni umfundisi Hubert Angels ukuba ngummeli welizwe emhlabeni jikelele lokuphendla ubudlelwano lamanye amazwe. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa eGweru abophe izigilamkhuba ezilithumi lasikhombisa ebesezithwalise uZulu ngokuntshontsha lokugebenga abantu kusukela ekupheleni komnyaka odluleyo kuze kube ekuqaleni kwawonalo umnyaka. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kwi-Studio 7 nabalaleli. Ngoduke lokhulumayo nginombono othi kanti izwe lakithi liyoze libe yizwe eli-right nini if ilihluleka ukubona okwenzeka ezweni elingumakhelwane elifana neNingizimu Afrika ekwazile ukuthi ivule ama-borders wayo ukuze abantu bakhululeke, kodwa yona iZimbabwe isaqhubeka nokuvala ama-border okuyingozi kakhulu futhi lokho okwenza abantu bahambe ngendlela ezihamba emahlathini, abantu belimala, abantu belibengula. IZimbabwe ayikopise ukuthi amazwe angomakhelwane abuhla kanjani, bavulela abantu kube nendlela yokuthi abantu bakhethe kanjani khona emngceleni ukuze isimo somnotho sithuthuke njengawo wonke amazwe athuthukile. Ukuvalwa kwamabhoda ikuvala umnotho, ikuvala umnotho. Ngoduke lokhulumayo, ngikhuluma ngiseGoli, ngibuye eGwanda.
Injani imthokozo omuhle nonthando ukubingelela, kodwa ngisola lento amapholisa ayenza uduku labantu le. Kanti manje siphile njani thina singabantu besintwini? Sobona abathembeleza abazigaxayo ezabe ezikhanyayo. Uyabona-ke manje Yosevene linje ngikhona ngapha. Bona manje kathesi, bona bayenza amarali abo MDC khonale kuHarara abadutshulwa, kodwa kathesi nanku umthwakazi uyademonstrator sokudutshulwa abantu okubonisa ukuthi thina sobani, kodwa sizoba abantu ngelina. Asiphakameni mthwakazi.
Salibonani basakazi bakaStudio 7 livuka njani lonke endaweni zonke zelizwe. Mina lesikhalazo lapho bantu ukuthi sinazelele ukuthi ukulima kuqakathekile. Siyabona sinazelele lapho kuwhat8 ukuthi abantu sebebanjelwa izimali ngendaba yokudla, bengafuni ukuthi bacacela abantu ukuthi kukhutha imali zani. Ngiyakubona abantu ukuthi kufanele lime, ukulima kuqakathekile, indlala iza kwenza udla amanyala. Sekubhadaliswa abantu izimali zifakwe ekudleni kubanjelwa abantu ngokudla. So siyacela abantu linazelele lisebenze livuke nje sizwe ukubana lizithuthukise lizimelele lotho lingafuni ukuholelwa. Ngiyabonga ukubingelela umama unalo eSt Anna, Abraham Katebo Saint Joseph Plani Tiane. Ngithi Plani likhokhobe linazelele i-COVID-19 lonke onasiqe sinqobile losinini. Ngithi ivuka njani bosisi, iphathe kahle iSt Jesa libambe kahle esidukwini, khokhele ngobuqodo. Ngiyabonga. Salibonani basakaze bakaStudio 7 livuka njani lonke endaweni zonke zelizwe. Mina lesikhalazo lapho bantu ukuthi linazelele ukuthi ukulima kuqakathekile. Siyabona sinanzelele lapho kuwhat8 ukuthi abantu sebebanjelwa izimali ngendaba yokudla, bengafuni ukuthi bacacela abantu ukuthi kukhutha imali zani. Ngiyakubona abantu ukuthi kufanele lime, ukulima kuqakathekile, indlala iza kwenza udla amanyala. Sekubhadaliswa abantu izimali zifakwe ekudleni kubanjelwa abantu ngokudla. So siyacela abantu linazelele lisebenze livuke nje sizwe ukubana lizithuthukise lizimelele lotho lingafuni ukuholelwa. Ngiyabonga ukubingelela umama unalo eSt Anna, Abraham Katebo Saint Joseph Plani Tiane. Ngithi Plani likhokhobe linazelele i-COVID-19 lonke onasiqe sinqobile losinini. Ngithi ivuka njani bosisi, iphathe kahle iSt Jesa libambe kahle esidukwini, khokhele ngobuqodo. Ngiyabonga.
Ngibingelele kuStudio 7 kanye labalaleli bakaStudio 7 lakini lonke basakazi bakaStudio 7. Ngithanda ukuphikisana lenkulumo kajaha lo uSenisba othi yena i-government ayivula amabhoda abantu beyedinga umsebenzi yebhoda. Lokhu kukhulunywa ngoSenisba kukhombisa ukungahlakaniphi emqondweni ongumuntu, ungumuntu oyindoda, ongumuntu omdala. IGold is not part of Zimbabwe. Abantu beZimbabwe kufanele bayethola khona umsebenzi. I-government yeZimbabwe yona ele-responsibility ukuthi i-create umsebenzi for abantu ba, hayi isaka kukhombisa ukungahlakaniphi kakhulu kwaHussein Sibanda mazalibeke i-government ayivule amabhoda ukuze abantu behambe beyodinga umsebenzi ekhona. Thanda ukuthi baba Hussein Sibanda awukuhlaziye into elomcijo, hhayi le nto sikhuluma. Ngibuye futhi endabeni yokutshaya kwabantu bomthakazi party ngokufuna ukubotshwa komongameli wakhona umthakazi Republic Party. Lekhana kukhombisa ukuthi as long ungalona ilunga leZANU-PF uma kukhona ophikisana lakho uzothwala nzima empilweni. Njalo amapholisa kuyacaca ukuthi asetshenziswa iZANU-PF, konke akwenzayo akwenza ngama instructions abuya kuZANU-PF. So akulanto ezolunga eZimbabwe as long iZANU-PF kuyiyo nikeza ama instructions. So ukufuna ukubotshwa kukamongameli weRepublic Party kuyimpindisela yokuthi bacothe loya weZANU-PF eplazini lapho. So sebezama ukucreate amanye amacala okuthi bachaye iphoyisa. EZimbabwe akula muntu obeka iphoyisa sakhe, ngitho lingalambhobho lingalani lizihambela. Akula muntu ole power yokubeka iphoyisa sakhe, lokana nje sokungamanga. Ngiyabonga kakhulu, likhuluma lezinja ziyamkhonkotha ekodubhuli ondolwane lamthi. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uRobert Aaron Long oleminyaka yokuzalwa engamathumi amabili lanye 21 ubheke amacala ayithoba milwembili ngemva kokuvuka ubhova wabulala abantu ngokubadubula abayithoba milwembili ngolwesibili edolobheni le-Atlanta. UJoseph ubulele abesifazane endaweni zokuvoca umzimba ama-spa. Iziphathamandla zithi lanxa ababuleweyo bengabadabuka e-Asia ngaphandle kwababili nje kuphela, kusasemasinya ukuthi bathi udlakela lolu lubhekiswe kwabavela kuzwekazi le-Asia. Sekulezehlakalo eziningi ezokuhlukuluzwa kwabavela kwele-Asia lapho okucathangelwa ukuthi yikho okwaqhamuka khona igciwane le-coronavirus. Kolunye udaba, iziphathamandla zeleMelika zithi uZulu walelo lizwe ulakho ukuhlatshwa ijekiseni yokuvimba i-COVID-19 kusiyafika inyanga kaNhlangula wonke umuntu esehlatshiwe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, uMnumzana Jerry Twala Jackson, sambuza ukuthi ubona njani umbuso kamongameli Joe Biden.
Ngase sikhangela umbuso kanomzana uBiden yena onguye okhethwe ukukhokhela izwekazi lase-America. Ngibona ngathi sasemashinyane kakhulu ukuthi singake sikhulume ukuthi umbuso wakhe mhlawumbe uyathembisa noma kawuthembisi, ngoba nje zisenilithwana insuku zakhe. Kodwa kulezi nsuku angene ngazo angikaboni mina umehluko omkhulu engathi mhlawumbe uyakhomba ukuthi kukhona okulomehluko azakwenza mhlawumbe okuhle okudlula okwenziwe ngumnumzana uDonald Trump, ngoba ngibona kakhulumi kakhulu okuningi ngendaba ze-economics. Ngibona ngathi ugxila kakhulu endabeni zomkhuhlane we-corona lokuthi abantu kabasizwe ngezimali. Kakaxwazululi ukuthi njengoba esipha abantu izimali angaka, yiwaphi amaqhinga asewenzile ukuthi izwekazi lenze imali ukuze phela singaboniso sokusiba nzima kuya kwesikhathi inflation sikhwela, ngoba kulokhu kunikezwa ama-check kodwa kungela ndawo lapho okugobhoza khona le imali.
Ngokubona kwakho, nxa kuyukuthi kuyaqhubeka kuhamba ngendlela ohamba ngayo okokuhlatshwa abantu ijekiseni ye-COVID-19, usiyaphela umnyaka, ubona ungani ingaphela yini i-COVID le?
Ngendlela oqhubeka ngayo ukuhlatshwa amajekiseni abantu, ngibona ngathi nxa kuyukuthi lawo majekiseni ayawuvikela ngempela umkhuhlane we-corona, ngibona ngathi into zingatshintsha kusiyaphela umnyaka singabona nje izinto sezibuyela endleleni akade ziyo kungakaveli leligcone lomkhuhlane we COVID-19 kodwa ke futhi siphinde sinenzelele ukuthi abantu abaningi bakhalela ukuthi indawo kazivulwe izinto kazibuyele njengokuthi zazinjani kodwa lokhu ngibona ngathi kungaba into engaphikisana lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni yebo abantu bangabe behlatshwa besinda kodwa babuye babuyele futhi ekwenzeni ngendlela engagcina isenza ukuthi umkhuhlane lo ubuye usabalale futhi sibone sekubuya enye iwave ngakho ngibona ngathi nxa singaqhubeka abantu besenza lokho okufanele bakwenze ukuze umkhuhlane ungamemetheki ngibona ngathi umnyaka usiyaphela hayi into singabe sezitshintshile zibuyele esimenade kuyiso sona umkhuhlane ungakaqhamuki
umnumzana Jerry Twala Jackson isizala neseZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika abesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe nge 48 runs ngele Afghanistan emdlalweni wakuqala ohlobo lwe 2020 odlalwe ngolwesibili elizweni lase United Arab Emirates intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njandi usipha loludaba ngokugcweleyo
Iqembu le-Afghanistan yilo eliqale ukutshaya ibhola labuthelela amaruns afika phose amakhulu amabili 198 lilahlekelwe ngabadlali abahlanu kuma-overs alo angamashumi amabili. Iqembu leZimbabwe lithe seliphendula lehluleka ukufikisa lelo nani lenelisa amaruns alikhulu lamashumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Ukapteni weqembu leZimbabwe uSean Williams uthe kabasoze belahle imbeleko ngokufelwa njengoba kusasele imidlalo emibili ukuba idlalwe.
You know, it's something for us to learn on. We haven't had much training leading up into this T20.
Yisifundo kithi asizange sithole isikhathi sokulungiselela phambi kwemidlalo ye-2020, kodwa kukhona okungithokozisileyo. UBlessing Muzarabane loDonald Tripano badlale kuhle njalo sikhangelele ukuqhuba kuhle emidlalweni olandelayo.
Umdlali we-Afghanistan uthole amawikethi amathathu uRashid Khan uthi kulihambele kuhle nxa zonke iqembu le-Afghanistan kulo mdlalo.
It was a good win for us and it's always good like to start the series with the win and
kuhle ukunqoba emdlalweni wakuqala njalo abadlali bethu bachaye kuhle kakhulu ibhola babuthelela inani elikhulu. Lalapho sesijika ibhola sijike kuhle kakhulu njalo sidlale ngendlela elula okwenze singabi lamaphutha abangacina esiphazamisa.
Iqembu leZimbabwe lele Afghanistan azadibana njalo ngolwesihlanu mhlazili chumi lathoba munomunye emdlalweni wesibili kusithi wesithathu khona ngomgqibelo mhlazi ngamashumi amabili ngenyanga kambimbitho. Impumelelo yomdlalo waqala itsho ukuba iqembu leAfghanistan likhokhela eleZimbabwe nge-1 kanya okutsho ukuba eleZimbabwe kumele livikele ukunqotshwa emdlalweni wesibili ukuze liyale lokhu lilethuba elokunqoba. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanjini.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. le-MTC Alliance lithi ukuvezwa njengamalunga aqeqekuke kubandla lalo esiya kubandla le-ZANU-PF okwenziwe ngabomnumzana Rob ngabomnumzana Obed Gudu lo-James Makore yize umongameli wele-Tanzania umnumzana John Pombe Magufuli kasekho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.